kuyizika dizendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kumabasa 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabathathu abadabuka kobulawayo asebetholakale legcikwane le coronavirus. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Singazi kumbe abazawina, kodwa njengokubona kwakho kwami mina uhulumende lowo uvele yikoti kuyurefuri yiplayer, so akusebenzi.
Ibandla le-MDC kobulawayo likhuthaza uZulu ukuthi alandele izibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Bona laba asebethwe babhubhe ngendaba ye-coronavirus, ungathi uyahlolisisa uzananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafike ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane.
Umongameli Donald Trump wele Melika uthi ngolwesihlanu uzethula isinqumo sokuba ilizwe livulwe kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abathathu abakobulawayo abatholakale belegcikwane le-coronavirus. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo, kulowesifazane olominyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. Lo ngumuntu ongakaze aphume elizweni. Owesibili uleminyaka engamachumi amahlanu lambili i-52. Loge ucatshangelwa ukuthi engaba wathelelwa ngomunye owabhubha ngeviki edluleyo. Owesithathu uleminyaka eyisikhombisa lasitshiya kalolunye i-79. Lo yena wayehlala ndawonye lalowo owabhubhayo ngeviki edluleyo. Sebelisithumi lasikhombisa i-17 asebetholakale legcikwane le-coronavirus elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe emthethwandaba icela ukuthi babanjwe ngamandla ukuze baphathise abantu abaswelayo ngokudla lezinye indingeko zempilo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yesifo se-coronavirus. Inhlanganiso le ikhweze lolu daba emthethwandaba imele umamangala ababili ababalisa ummeli weHarare North edalele parliamente olilunga le-MDC umnumzana Rusty Markham kanye lomqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo. Omamangala bafuna uhulumende adingele abaswelayo ukudla njalo abaphathise ngemali. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena umemezele ngenyanga edluleyo ukuthi uhulumende uzaphathisa izimuli eziyisigidi ngemali kuqala nje kulinyanga ngoba ekunanzelela ukuthi ukuvalwa kwelizwe sokulethele abantu abanengi ubunzima. Asenelisanga ukuzwa kuhulumende ukuthi solwaqala na lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nommeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ongwebandla le-MDC.
Uyabona nxa engohulumende owabantu olozelo labantu ufuze engahanjiswa emthethwandaba. Kufuze nabe kwazi yedwa nje ukuthi khona abantu njengoba sike phakathi kodubo olungaka. Shua abanengi kabasebenzi bayaziyenzela imisebenzi wabo yempare. Abanye batshona e-streetini bethengisa ama-juice cards and so forth. So yikho uhulumende yinto yilungelo labantu lelo elokuthi khona bathole ukudla. Yi-responsibility kahulumende uphila uphi ukuthi khona anike abantu ukudla. So mbona nxa kuyukuthi khona yena imithethwandaba le ekhona singazi kumbe bazawina, kodwa njengokubona kwakho kwami mina uhulumende lowo uvele yikoti kuyurefuri yiplayer, So akusebenzi ngaphandle nje bezama ukuthi kona baphongwenza labo yebo hayi kungayenzakala
uhulumende ngenyanga endluleyo moyo uthe yena uzaphathisa abantu abafika 1 million abaswelayo ngemali ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe wathi njalo abe social welfare yibo abazahamba phambili bedinga labo abaswelayo ngokwazi kwakho alukaqalisi yini lolu hlelo
mina ku constituency yami sike saba lomhlangano labantu abe welfare lapha so besithi kona sibhala abantu amabizo siyasalet kwinkona sizahambisa kusasa Asazi ukuthi kuyona kuyazalwa nkomoni ngoba vele sesidubeke ngento zamanga siphonga ubhala nje kwenza ukuthi kona abantu engathi kona ama MPs ethu bayasiyekelela hayi asibayekeleli siyenza konoko abebethe kona sikuyenze kusasa ngiyahambisa amabizo lawo ku welfare bese ngihambisa la ku ministry u provincial minister wonke kona ngale ngiyahambisa
Ungathi banengi kanganani ku constituency yakho Southerton abadinga ukuphathiswa ngemali ukudla lokunye okuchiyeneyo
Abantu abafuna usizo ku constituency yami banengi okunye okumangalisayo almost 80% yabantu ngoba abantu bayaphila ngokuzisebenzela abantu abahamba sibili uformal sector sibili balutshwani njengoba likwazi ukuhlola ama-industry lapha eZimbabwe akula lutho akula ngitsho abantu bayazenzela imisebenzi yikho ke baningi abantu abanye bayagula kathesi ngeke ngayobona abanye abagulayo lapha empare ukuthi khona bahlole ukuthi khona ayisiyo COVID yikosithwele ukuthi khona hayi ayisiyo so yabona ukuthi khona abantu libonabo ngabantu abangasebenziyo bayabefuna usizo so banenge kakhulu mnumzana abantu abafuna usizo
umnumzana Peter Moyo ummeli weSouthertown edalela eParliamente engowebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare kunjalo nje sokusatshelwa ukuthi kungaba kulabantu abalegcikwane lecoronavirus abanengi kakhulu kobulawayo ibandla leMDC lithi uzulu waleli dolobho kumele alimuke ngoba igcikwane leli likhanya mpela liyasabalala kuleli dolobho sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa
sikhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengahambi ezindaweni phela ungananzelela umkhuhlane lo umkhuhlane lwana umemetheka ngayo ukuthi abantu bahamba ezindaweni eziningi ngananzelela ukuthi bona laba asebethwe babhubhe ngendaba ye coronavirus ungathi uyahlolisisa uzananzelela ukuthi ngabantu abasike bafike ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane so sikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini bengahambi ezindaweni sikhuthaza abantu njalo ukuthi beqakathekise impilo impilo iqakathekile bakithi ngalesi sikhathi into enhle izukuthi sesike sabona umzekeliso kwamanye amazwe wakathesi eMelika Italy kwele China umkhuhlane lo usubulele ubulele abantu abaningi ngenxa yokuthi abantu bebengalandeli lokho abatshelwa ngodokotela so sikhuthaza abantu bakithi ukuthi qakathekisani izimpilo ukuthandaza lakho kuqakathekile ukuthandaza kumdali uThixo ukuthi asisize ngalesi sikhathi ngoba umkhuhlane omemetheka ngale ndlela azake siwubone sukela sikhathi sizalwa thina azake siwubone kuyabe kuhle ukuthi abantu bezibike enkosini bethandaze bethandazele impilo ukuthi asisize umdali enye into ebesikhuthaza abantu ngiyokuthi lapho abayenelisa khona abantu bencedane sibili bezama ukuthi bancedane into enjengokudla kuyahlupha into enjengokuthi isihlobo sakho sishotelwa imali eyokuthenga ukudla yinto phela eyenza ukuthi abantu baphume endlini bedinga ukudla
umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kuyini elikukhuthaza amalunga ebandla lenu
ibandla le MDC selikhuthazwe abameli beParliament ukuthi bencedise lapha abakwanisa khona ngoba phela yizo inkokheli ezakhethwa abantu bancedise lapha abakwanisa khona ukuthi isifo lesi eseCovid-19 so lizananzelela ukuthi lamapolisa kasamisi ama MP ethu kuma roadblock ama MP ethu asebenza le council kodwa phela enyinto esuke yaba khona ludubo lwamanzi into esuke yayenzakala ukuthi ama councilor lama MP asebhale incwadi ku minister uPerenshiri obona ngezamanzi babhala futhi ku July Moyo owe local government ukuthi ancedise ngendaba yamanzi ngoba phela ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele kuyabe kufunakala amanzi njengoba izakhamizi zibonile ivike phelileyo bekuthelwa amanzi alemithi edolobheni ukwenzela ukuthi indawo yethu ihlale ihlanzekile.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi unkosikazi Odetha Mpofu ogamule umkakhe uThembani Mpofu ngehloka wambulala ngesonto utshele umphephandaba Izolo ukuthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe engalamulanga lapho ephoqana labantwabakhe. U-Odetha ubika etshele umthethwandaba ukuthi umkakhe wamthiyayaniswa ngabantwabakhe yikho emgamulile. Umthethwandaba uthe kuzamele ayehlolwa ngabodokotela bengqondo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leZimlife.com lithi kulezethekeleli ezimbili esivela kwele France lesivela kwele Germany ezivothiweyo edolobheni le Victoria Falls ngokuyabona impophoma ze Victoria Falls zona zivaliwe njengendawo zonke zelizwe. Ababili laba bahlawuliswe imali ngamadola angamakhulu amathathu ngamunye $300 bakhululwa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi abahle beStudio 7 okhulumayo ngohloniphani wakomoya sendaweni yaseNkebhe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumezayo indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla. Esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile sevalelekile okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one endawo kungasonto elula kanjalo nje. So ayi into yakhona iya affecta kakhulu impela. Ungadlala konke amakhadi labo draft nakho konke kodwa kusalayo hey kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi. Ngiyabonga laphana, ngiyabulisa kibo bonke.
Sanibonani Studio 7, igama lami nguSibusiso Machazi. Sacela nami uphosele yami audio kusihlobo zami. Yebo, emalangeni nje ngathumela i-audio iyadlala umsakazweni kodwa-ke ngokudlalwa kwayo kungijabulisile. Bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo kusekuze kumanje angakatholi impendulo nendaba engike ngayiphatha ephathelane ludaba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan, ubaba uMoses Mzila Ndlovu, ubaba uHushman Ncube, ubaba uMoyo uMqondisi, ubaba uPaul Swela nginenkulumo engiqondanise kibo angitholanga impendulo mhlawumbe kibo noma kini ku studio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asazi kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semandebeleni kumanje kungathi into yangibona isizwe sibuhlungu kakhulu 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 angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sekuyikubhubha komhlaba o sekuyikubhubha kwesizwe samandebele asazi sithela amakhehla thina singabantu basemathebeleleni siyinzalo yakwamthwakazi siyawacela siyawanxusa ukuthi la makhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona omunye ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe ngayo zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde esizukulwaneni ngoba manje sibuthakathaka sihluphekile siyahlukumezeka yize izinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nike nihlale phansi nihlale phansi kuyaxoxwa ngamafoni niyavula ama-WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane lenze into eyodwa lezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikamthwakazi siye phambili yinto engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi umakhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami wajabula laloba mhlawumbe ngingafa ngingafa mhlawumbe ngiyitholile impendulo komunye wena ngiyabonga Studio 7
hey salubonani balaleli be-Studio 7 ngibingelele kanye nabasakazi be-Studio 7 ngidayi mina ugama nguPrince wakwaNcobo ngiyabonga umsebenzi wenu elisenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukulithola kumagagasi wonke lisifinyelele ukuthi silibambe khona mina ikakhulu ngiyengiqondise kule ndaba yasekorona esikhona kulezi nsuku ngiyabonga umsebenzi we-government impela ukuthi ikhipha amaphoyisa ikhipha amasotsha iwafake kuzo zonke indawo ukuthi igcine ukuphepha igcine lokuthi abantu behlale ezindlini kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi na laba abantu bakukhishwa kanjalo kukhishwe nalaba abantu abahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala mayekhala sesidayi woza ngabhola umgani wempupho ozokuphathela abantwana maye sesithi uyabuya usetshaywa kumbe usebotshwa kungala solution yeni igovernment ezalayo so bengicabanga ukuthi mina lawo masotsha kumbe lawo maphoyisa kawanikwe leyo mishina kumbe imithi kumbe imishina yokutesta ayide ihambe ibhoda lapho yethusela abantu ephethe le mithi yokuthi wozaleni ngapha silicheke leyo corona ukuthi alinayo yini o endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe benza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa ma kumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenza itende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani yisolution engcono kulale isolution yokutshaya abantu abantu belambile angeke uhlale endlini bedwenza
saliwenani saliwenani igama lami uSibasina kulawa yamakwekwe endala old makwekwe hayi mnokuhlizini yami zahlaleke khumuntu eyi-one ithi i-covid le isenzele okunye shuwa isenzele okunye indlala ezilapha ezizindlini shuwa samanga uqonde iqiniso lihle akwazi ukuthi yathi kusiyaphela iviki lale ezayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo yebo umkhuhlane owehlileyo sibili nohulumende wathi hhayi bantu uvalela lalezindlini kodwa hhayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizame la esiqala asinike ukuthi siza kudlala shiwe ezindlini lapha kuzashiwa ngendlala yiliqiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzwa isibuhlungu ngoba njeda esiyavuya ekuseni wakwazi uvele uzakudlana liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula akula buvelo yebo ye umkhuhlane siwukhanyile silikho amanye amazwe uyabulala okuzwayo nakithi siyeza ukuthi sokuthi abangu-14 asebebanjiwe kodwa indlala abantu sho uhulumende wethu azange asicabangele ubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphumi ukuthi uye phalaphala phandle uzakudlani abantu besiphila ngokuthi uphume uye kwenza lokhu uthole la ulisento phenduke uzothenga ukudla labantwana wenze kathesi kuvalelwe endlini ukubonakala uphandle vele ngumsindo siyazalwayo izindlala qiniso lonke
Salibonani balaleli be studio 7 okhulumayo ngupol mfaka masuku phansi etshono tshelambe yakho nakomsigana ke hayi bakithi akukho kutheni kulamalanga sesivuka sithone ngazo indaba ze COVID-19 i-coronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqiniso yena lo mkhuhlane uyabulala awudlali coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi asilandeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni emakhaya ukuze siphephe ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyele ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo uma uyithelela labantu ohlala nabo naye mayephuma uyothelela omunye icorona iyabulala bakithi and ubunzima balowo ukuthi icorona yona ayifani neminye imikhuhlane ngathi ayifani nengculaza ngoba ilokunganini icorona ithelelana ngokuhlangana ngokuhlangana nje awusabona wamkhaya hayi mngani wami ngibambane ngezandla or ngibambane esiboraneni yakothosa ithelelana kanjalo icorona bakithi icorona is here to kill asinaleni emakhaya sithobeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni sigezile izandla siphephe bakithi sizoba right ehe hayi akukho okutheni okhulumayo umasuku ngupaul masuku etsholotsho le komsigana lapho engizalwa khona ngiyabonga
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi uzethula isinqumo sokuthi ilizwe livulwe na kumbe hathi ngolwesihlanu. Lokhu kwenzakala inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus lokhu liqansa mihla ngemihla. Lisiyatshona elayizolo bese kubhubhe abantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili lantathu 23,000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Siyananzelela sibili ukuthi hayi umkhuhlane lo usitshayile kakhulu lapha e-America. Bengikhangela nje inombolo zakhona lapha sesingena ku-22,000 abantu asebesitshiyile. Yikho ke kuyahlasimulisa umzimba sibili kakhulu. Mina ngapha lapha engikhona Texas kukhona ukuswelakala kwabantu lapha nalaphana kodwa ke kukhanya ngathi umumo wezinto endaweni ezinjengabo Houston lakhona lapha edorobheni lakithi Dallas lapha amaviki wona lama alandelayo engxenye amabili la kuzakhwela sivele sihlalele evalweni sibili enxesiza singalahlekelwa ngabantu ikakhulu ku-group yethu yona le abantu abamnyama i-black Americans abamnyama sibona ngathi kuza kukhwela inombolo zakhona okwakhathesi kusangathi ku-holdile nje kubambile kancane yikho ke siyananzelela siloko sixoxoza sihlezi ezindlini siloko sisesaba lokuphuma phandle singena ezingadini sibuyela phakathi yikho esibona ngathi kuzasisiza lokho i-economy.
Umongameli Trump uthi sokuzamele abantu babuyele emsebenzini ilizwe livulwe. Ubona njani lokhu ikakhulu nxa sikhangele inani labantu ababulawa ligcikwane le-coronavirus elingani lilokhu likhuphuka lisiya phezulu?
Mina bengathi ngibona ngathi uyaphangisa kakhulu. Umkhuhlane lo kawukehli mina ngiwubona kwami. Awukayi phansi ungathi ngikhona uzakhwela ikakhulu kwamanye amadorobho wona la anjengabo New Orleans o Houston o Dallas ngikhona uzakhwela usiya phezulu ebesikubona lapha bekungathi kuphathelenale kakhulu le Eastern Coast kumbe sithi le Washington State kumbe sithi la lapho kwaqala khona California kusiza ngapha kwamanye ama states la angathi ayaphithizela ngoba asithi dina nxa kulabantu lapha eDallas sikukhona boku 2.5 million people abahlala lapha eDallas ngikhona kuzakhwela sibili mnambona ngathi uyaphangisa kakhulu baba ukuthi athi kakuvulwe kakubuyelwe emsebenzini ngibona ngathi bekumele ukuthi ngabe kuke kuqala abantu khonoku kwethuka khonoku kwesaba khonoku kuhlale kunje ukuze kungathi kuyehla i-numbers zabantu abasichiyayo.
Izitolo kuyatholakala yini yonke into oyabe uyifuna kumbe kungani kulokusilela lapha lalaphaya?
Hayi, ezitolo abantu ngengaya khona nje umama endumile balutshwana abantu asebengene ezitolo khathesi akusaphithizeni njengalaphana siqala umkhuhlane sizama ukulungiselela ukuthi siyefihla ukudla sizama ukuthi sekukhanya ngathi izinto sezibuyela emashelfini njalo indawo embona ngathi kwehle khona kuyabe kusezindaweni ezinye yabo toilet paper labo ma-paper towels ngale lapho ebenithunywe khona kwakhanya hayi kungathi kakula lutho kuphana kwezokudla ngibona ngathi ezinye indawo zakhona azilaluti kakhulu ezilezi ezilamagabha lawo ngama-tinned foods and stuff like that yikho kungathi kuyahamba kakhulu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Foster Tennant. Ngoma ethi yona Black Force isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhlanje. Kulabesifazane abathathu abadabuka kobulawayo sebetholakale legcikwane le coronavirus.
inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangasibambanga lienelisa usilalela ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.